Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNhlangula 2017 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imhlangano.
Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife gabeni semvuma, it's about 13 kilometers. But na nga sinuwe zimhlanga, kumele siye ibikela wona amapholisi akhona ngayo. Kodwa kula mapholisi ezigaba esila wona, abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezi zizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani. So that besivumele.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye inkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emulini.
Abanye bayabotshwa bezile athi qedukufika aphanabuyele ucommunity esebuyela ucommunity ayolokhu ezondilelo lana singakhulumela la ejele siyathi ephuma senanzelele ukuthi abe nzalo ephumeswe ngumuntu osejijini abe seyindoda leyana ekwanisa ukukhuza udlakela.
Wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafo uthi sokuphele inyanga ezine elokhu engaholi kwele Botswana lapho aqeqetsha khona iqembu le-Chiefs.
Sithola kwazinsuku kuphiwa kwi-300 yabona kwazinsuku kuphiwa kwi-1000 isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kaJanuwari uFebruwari hayi wahle wonke.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano lanxa isisekelo sombuso selizwe singakukhalazi lokhu. Ukuze sizwe okwenzakala enkayi kosiphunyuka, sixoxele ukansela wakuleyo ndawo uSambulo Maphosa okubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai.
Kunamapholisa ezigaba baya-insista now and then ukuthi nxa kungaba abantu besenza umhlangano kumele baripote emapholiseni. Lapho kuripotwa khona ikhempu yakhona ikhatshana kakhulu, so babe sebekhangela ukuthi siyayenza yini imihlangano yethu. Sikeza sabotshwa thina ngo-2014 sahlala esitokisini for 14 days sisesitokisini sibotshelwa ekhitshini sisithi sigatshini. So abantu bangani bayesaba nxa sithi asihlanganeni, abanye bangani bayesaba ukuthi sizabotshwa. Kodwa kulabanye vele abangabuyeliyo bona bezanu-PF bayahlangana almost engxenye after 2 weeks babe belomhlangano wabo kwenye indawo, after 2 weeks belomhlangano wabo kwenye indawo sibakhangele bekwenza lo. Kodwa lathi siyahlangana asibuyele emuva, siyekele ukuhlangana ngenxa yokuthi basikhangele. Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife esigabeni semvuma, it's about 13 kilometers away from here. But na nxa sinuke zimhlangano kumele siye ibikela wona amapholisa khona ngayo. Kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezi zizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani. So that besivumele.
Baningi yini abasekeli benu, iyagcwala imihlangano yenu?
Usekelo lukhona kakhulu. Inkayi sibili ngiyakwazi ukuthi idime ngakho khona lokhu. Asibuyeli emuva, usekelo silalo sibili. Khathesi asisacatshi njengayizolo kade sihamba sicatshi ukuthi nana bengasiboni. Khathesi sesicatshelwa yibo njengendlela esizwa ngakhona ukuthi amabandla abambana. Nxa kuyikuthi amabandla abambana njalo, no doubt vele siyakwazi ukuthi inguquko izaba khona.
Nxa lixoxa labo khona ngapho bakwamukela njani kokubambana?
Yikho bakukhalelayo abantu. Nxa kungani ukuba lokungani abantu sekengani badinsela nje basiyake esizwe seliqalisa ukungani sekeyofuna ukuyekela okuyinto lokhu. Kuyabe sesidabuka kakhulu sesizibuhlungu ngoba abantu bathi ngaphandle kokuthi kubanjani, abanye sebezeke sithi nana kungangcono singavoti. Nxa abantu bengayekela ukuvumelana ngesiqhinga nonalelo sebelezibathi kungangcono bengavoti. Kodwa once bakwabanjana sibili akulamuntu ongayiye evotini.
Lo Councillor Sambulo Maphosa wesiphunyuka enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi. Studio 7 ayisenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye enkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emolini ngokucebisa imuli kanye lokusebenzelana lenkokheli zamabandla okholo kanye lezomdabu. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla salinhlanganiso.
Asebenza kakhulu kulezi nsuku lama-church. Lama-church ihamba ema-church siyanisananzele ukuthi ema-church abantu abaningi ezimbabwe bangenile cause bangena i-church but e-church izikhathi eziningi into ezinjengazona lezo abantu bathule kabakhulume ngazo ngani. So siyazama ukuthi ema-church khonale sikhulume labo sibabonise ububi obukhona nokuthi njenge-church kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labo labantu bezwisise uhlelo lona lolo ukuthi ukuhlukuluzana ezindlini kasiyonto enhle njalo umuntu bayahlukuluziwe kumele ancediswe ngendlela ezijiyeneyo ngoba isikhathi ema-church bathola kathi umuntu abi ukuthi uhlukuluziwe kancediswa ukuya ngamhlawumbe kuthi isikhathi uyakhulekelwa kuphela asuke ahambe because umuntu lwane ahamba ele-stress ehlukuluzekile so kuyamele ancediswe aphiwe i-counseling ancediswe kangendlela zonke okumele ancediswe ngazo okwenza ukuthi sijikele ubuki obukhulu obungaba khona umuntu engahlukuluzwa sesikhathi uyothola abanye sebebulewe so sizama ngamandla onke ukuthi ungaze kusike kusonatshana isigaba sokuthi abantu bebunawe ngoba kuqalise emntwini oyi-one kuye nolimi esongena esigabeni kugcwalela izwe lonke into naleyo yokuhlukuluzana. So siyasebenza futhi kakhulu nama-traditional leaders osobhuku ama-chief sinanzelele ukuthi asiwo masiko ethu asilo siko lethu ukuhlukuluzana amasiko ethu njengabantu besimpilo yikuthi siphilisane kuhle siphilisane ngokuthula. Xa ungakhumbula izini lezatha zethu ziyakhuluma ukuthi induku kayakhi imoso okona ngomlomo kululiswa ngomlomo sothela sizama ukukhulisa isiko lonaleli isiko lokuthula isiko lokwakha imizi kungasetshenziswa nduku kungasetshenziswa dlakela.
Liyazibona yini impawu zokuthi imikhankaso yenu iyaphumelela?
Ya, kuyabonakala ngendlela ezinene ezijiyeneyo abanye omama ababuyayo ukuthi la bezana obaba laba indlela asebephila ngayo kulezi nsuku iyakhanya ukuthi kukhona akwenzakalayo kanti kuyini elibancedisa ngakho kwenzeka ukuthi lathi abantwana sebakhulise kuhle ngapha bekhule nganale indlela ngoba babenazeke ukuthi obaba amadoda abo kucommunity ayesetshintshile engasiyo lawana ayehlala mhlawumbe ehlala esilwa ngaso sonke isikhathi sobele ndlela ezinhle zokukhulumisana lelokhu zene lamakhosikazi aho labantu abakhozi kulabo baba abaningi izini esigabeni xa kukhulunywa ngelokhu zene ngendaba ze-development sebenanzelela lokuthi kumele kunanzelele ukubana omama bayaphatheka.
Lo mnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni sixoxela ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafu uthi uthwele amagabha avuzayo kweleBotswana ngemva kokuthi kuphele inyanga ezine engaholi kuqembu aliqeqeshayo ele-Chiefs kukanti usanda ukuxotshwa endlini abehlala kuyo ngoba engelamali yokubhadala. Intathezindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umqeqeshi weqembu elenguqu leMotlhodi Centre Chiefs lakweleBotswana uhlaba umkhulu umkhosi ngoba impilo engasamhambeli kakuhle elizweni lelo. Iqembu le-Chiefs ngelinye lamaqembu alodumo eBotswana kodwa kalilamali osekubone uMafu ehlala inyanga ezine engaholi. UMafu uthi lokho wagcina ukubona imali yeholo ngozibandlela.
Ukuhola kwethu kukaJanuwari bekungama ingipho ekhulunywa ngabantu ukuthi besithola kwezinsuku kuphiwa kuyi-300 uyabona kwezinsuku kuphiwa kuyi 1000 isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kaJanuwari kuFebruwari ayi wahle koma.
Uthi usanda njalo kuxotshwa lapha dehlala khona ngoba ungabhadalwanga imali yokuhlala endlini irent.
But 2 weeks ago mbeflathi ngafica liweldelwe abanikazi beflat bagcine becaphuka ba-weldy flat. So ngingukhoach nginje bese ngikhoacha ngingaqotha igame siqotha ukudla i-orabha that day ngajayiva ngayo izimbabwe. Ngaphenduka futhi ilandayo yokuhlala kukhona ethimini yethu kube ngibathanda lokho ngibathanda bengalukisa next season ngizabuyela xa kwehlule njalo ayenzahamba ngixokozele ekhaya khona ngale lami idla amabhondi lawo.
Noma nje iqembu lakhe belibhekane lobunzima bemali uMafu ugqibe isizini ephakathi kwamateam ayisishiyagalombili kungalani yemklomelo okutsho iCenter Chiefs izangena kumncintiswano olemali oyiMascom Top 8 kusizini elandelayo. Iqembu lomunye weZimbabwe oqeqesha kubanga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership Madinda Khathazile Ndlovu eleOrapa United liqede lingelesithathu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje ngixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka abeza kwele Melika ngolesine. Ngilonkosazana Thubelihle Ndlovu ozabe efunda ecollegeini le University of Nevada lapho uzabe phatha udaba mayelana ngezebhizimusi. Ngiyakwamukela kuhlelo Mandlovu, awungitshele uzizwa kanjani ngaleli thuba?
Ngizizwa ngijabula kakhulu. Into kade ngilindele and akujayelekanga ukuba le opportunity enje and ngijavule kakhulu.
Awungitsheleke Thubelihle, wena njengomuntu osakhulayo ukumsebenzi onjani?
Okay, mina ngathi ngikwezemali, kweze finance, banking and finance. Ngibe ngisebenzela ama-banks lapha koBulawayo ever since I was ngileminyaka engathi maybe 19 and sengisebenzela amabhenki angafika maybe 4 to 5 and ngase ngiqalisa eyami company eboleka izimali esingathi ngesilungu yi-microfinance eboleka imali omama labatsha kuthiwa yi-Potify Investment.
So awungitsheleke sisomi, ngombono wakho uhlelo lweMandela Washington Fellowship luzathuthukisa ulwazi lwakho mayelana ngezemali, ibhizimusi kanjani?
Ngikhangelela ukuthi nxa kuthiwa ukhethiwe phakathi kwama-applications ayi-70,000 it means abantu engizahlangana labo khona ngale kwele Melika ngabantu abayizingcithi endaweni zabo lapha abasebenzela khona. Ngiyabona ukuthi kuzayenza ukuthi lami ngiloleke kakhulu ukuthi abazangitshela khona, abazangifundisa khona, ngihamba khona ngile ngifuna ukuyafunda, ngifuna ukuthi ngiyabe ngumuntu othuleyo, ngifuna ukuthi ngilalele ngizwe ukuthi kanti bona bakuhambisa njani emazweni abo. Bese ngifunda futhi laseMelika ukuthi kanti bona benza njani ngezemali, ngezamabhanga, bathuthuka njani. Nxa sempendula lami abantu bayithi bazaba lakho ukuthi bathuthuke ngoba phela lami ngiyabe sengibaphathele okuza bathuthukise.
Njengomunye ohlelo lolu ukhangelele na ukuthi uzadabuka lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Phela ubudlelwano yiyo into injongo yokuthi vele sihambe ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo labo. Sikwanisa ukuthi noma uhlelo lolu soludlulile senelisa ukuvakatshelana ukuthi siphakamisele i-Afrika.
Umusuqedile ngale mfundo zakho ukhangelele ukuthi uzabe ungula inhlelo ezinjani ezisiza abantu?
Hey, mina ngikhangelele ukuthi nxa ngivela eMelika mina ngibone ngani ngombono wami hayi uBulawayo wonke layo uzabe sefikile eMelika lomzingwane lobubi lapho esebenza khona. Nxa simina semvela khona ngibone ngani kuyabe kufana nje lokuthi uBulawayo lomzingwane lobubi labo sebefikile eMelika.
Hayi, sikuzile kahle Mandlovu. Siyabonga kakhulu. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Ngixhume njalo umnumzana Sandiso Mkwananzi, yena ozabe efunda ecollegeini le-Oklahoma State University. Mkwananzi, wena-ke ulibona njani ithuba leli?
Mina ngingusandiso Mkwananzi ovela esigaba emadedeleleni North. Ngakhuluma ngeMandela Washington Fellowship ukuthi imvulamehlo yamphakamisa lapho kade ngikhona angeza ngabona izinto ngendlela etshiyeneyo. Ngakho engakutsho ukuthi uhlelo lolu lubuye empilweni yami ngesikhathi kade ngiswela khona.
lapho ufika la ukhangelele ukuthi uhlelo lolu luzawathuthukisa olwazi lwakho mayelana ngezobhizinisi okungakanani?
Ngikhangelele ukuthi lapho ngisiya kwele Melika, uhlelo lolu Mandela Washington Fellowship lungiphathise kakhulu ekuhlanganeni labantu abacabanga njengami, engathi meeting of like minds.
Bengicela ukuthi uphinde ungitshele ukuthi ukumsebenzi onjani.
Mina ngiyistudent e-University of Zimbabwe, ngenza i-vet science. Kodwa part time I am a volunteer in this cooperative, like it's called a savings and credit. At the same time ngizama ukukhulisa yami company. Supernova zakade ngayiqala ngiphakathi kwe-Sandsend. Yaba i-idea engayinanzelelayo ukuthi iyaselakala ulwazi olunjalo lwe-business.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangelela ukuthi uzabuyenzani ngolwazi lwakho?
Ngikhangelele ngathi into nje ezimpahla engizazo, kodwa kumqoka kulakho konke ukuthi ngile khangelele lokuthi abantu baphakanyise ekwazini indaba ze-business.
Hayi futhi lawe bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, isikhathi sedliwe nguMangoyi, masidibane ngeviki ezayo. Lingakhohlwi kodwa ukungena kumsakazo wethu kusasa, lapho sizabe sixoxa labanye ontanga abakuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship. Olivalelisayo nguMike Hove, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave lakushortwave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin silale mawin.
Ngingalithola njani izulukandaba lapho elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya? Mina lapha-ke ngiyaphila. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sikhuluma ngokubhekane lamantombazana kanye lamajaha emazweni atshiyeneyo. Siyakwazi ukuthi kula bantwana beZimbabwe abaningi kakhulu abahlala emazweni, so sifuna ukuza ukuthi impilo yabo ingani ihamba njani. Kodwa-ke hhayi, asilabo lamhlanje silomama uPastor Polite Zamkhosi. Sakubona-ke mkhosi.
Yebo babalinjani?
Hayi, siphile kankhulu. Kunjani khona ngapho-ke ebhilitane?
Hayi,
silithani namhla, sibona ilanga kulo lapho ukuthi abantwana abaningi abavele eZimbabwe basemazweni atshiyeneyo. Sizwa ukuthi abahlupheka sibe nqaka ukuthi sebefuna ukuthi encwadi ngijaha kumbe adinga intombi, akufani leZimbabwe phela. Uhamba njani ngokuzwa kwakho?
Ngibona ukuthi bale ndaba lokuthi mase bedinga intombi oyijaha bethole umuntu wakubo. Into engiyibona, I think kuya ngokuthi umntwana wangkhona wasuka nini ekhaya. Uma kuwukuthi udale lapha, ama-interest I think ayahambahambe alahleke, ababengasela sikhathi sokuthi ngithole umuntu wasekhaya. Suka sekuyizitiso zethu thina njengabazali ukuthi hheyi bakithi ngathi umntana ami angathola umuntu wasekhaya. But bona uma ukhuluma labo uyazizwela mpela ukuthi hhayi kubo akusaqakathekanga kangako.
Uyakuhlanganelakho yini kunokuthi abantwana bayabuya bezecela kumbe ukuthi bacebise ukuthi benzeni xa sokuba udaba lolo?
Ngilokhu mina ngiyasebenza kakhulu labantu abatsha, yikho ngisitsho ukuthi kubo angiboni ukuthi kubaluleke kangako. Kubalulekile kithi ngoba uma uhlala labo phansi ubabuza, ubabonisa ukuthi hheyi mntanami, kungaba kuhle kanjani ukuthi uthole umuntu wakini, noma kungasikho ukuthi kumele mbuze ubuyele ekhaya, but nje umuntu or kungaso muntu wakini ukuthi kuyabe sekungumuntu wakini impela wasesindebeleni, but nje umuntu wase-Africa. But bayakutshela nje kahle ukuthi hayi, thina kithi lokhu akubalulekanga. Njengase endlini yenkosi esikhathini esiningi okhanya kubalulekile kubo uma ubabuza ukhuluma labo, but as long umuntu ekholwa ukuthi ubuyaphi kubo abakubona ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela.
Pho-ke kulabo bangazani bahlangana lodubo lolu, ubatshelani nxa ukuthi bangakubuza?
Njengomfundisi lani ngigxila khonapho endabeni yokuthi bawuthi umuntu wathola umuntu ozwana layo omthandayo engumuntu okholwayo, ngibona ngathi kho kubaluleke ukwedlula ekuthini ukuthi uzuthi emntwaneni hayi wena mntwana ufuna uyethatha ekhaya uthathe umuntu wakini umuntu wasesikweni. So ngibona ngathi uma kufika ebantwaneni akufanani lesebantwini abadala, like abantwini bentanga, like ngithi ontanga bami, uma umuntu elapha efisa ukuthi athole umuntu esikhathini esiningi isithi nje mina ngangathathanga mangibona ngibona ngizibona ngathatha ngolunye uhlobo then yikho lapho kuba le nkinga khona ebantwini abadala but ebantwaneni angiboni ukuthi kule ngxaki kangako siyabathadisa abanye bathade bathada abantu bakwamanye amazwe abanye bathada abelungu siyabathadisa nje kusa kwamalanga bakhanya abanayo inkinga
ye nxa singavala-ke ngamafitshane-ke ubona ngazani-ke okuhlupha abadala kuyini ukuthi begcina besithi hhayi phela thathwa ngumuntu onje kumbonje
I think khonokho nje ukuthi thina phela sifuna isiko lethu kuyahamba-hamba kusixaka ukuthi sifuna umuntu suke ufuna umuntu wakini and uma engwalike kunje ungumuntu wasesindebeleni ufisa umuntu ukuthi uma ngathathwa ngumuntu wasesindebeleni sikhuluma ulimi olufanayo esizwanayo I think i-culture ngoba kuyahamba kuhambe kuxake esikhathini esiningi ama-cultures angahambe ehlukane especially I think ebantwini abangakholwayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibungile kakhulu-ke Pastor Polite Zam Nkosi khona ngapho-ke ebhilitane
yebo baba
ye ungathinela kusasa mama
allright faba libe losuku oluhle
ilawo kube njalo mama
okay bye
bye ye siyambonga kakhulu-ke upastor Polite Zam Nkosi yena ukhona ngale-ke ebhilitane ungumfundisi sibili kodwa uyakhangela langalezi ezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivale semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs ke sizwe eziphathelane lokholo silontungamela inkomo we Studio 7.
Yikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama unguntungameli inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu nami mpingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokuthi kumele ukuthi umuntu abele sineke njalo-ke kulolutho oseliphume esikristwini lokhu kuyikuba lesineke njalo lokuthi abantu bekwanise ukuzinikela umuntu engabuyeli ngemuva bengikhangele kwabaseroma ichapter ka-5 ngibala uvesi ka-3 lo-4 uthi yona ngenxa yalokhu-ke kasithokozenini phakathi kwendubo zethu lokukhathazeka kwethu ngoba nxa sithokoza phakathi kokudubeka kwethu siyazi ukuba ukubandezelwa lokudubeka lobuhlungu kukhipha-ke isineke njalo kukhipha lokuqina umuntu engabuyeli ngemuva uverse 4 yena ukuqina-ke lokhu kuletha ukuba umuntu akhule esimweni sakhe abe lokuzwisisa njalo ukukhula lokhu-ke kuletha injabulo njalo lethemba lokuthi umuntu uzakuba nempilo enaphakade eyensindiso kusho ukuthi singakhangela inkolo ezikhulayo kakhulu njalo singakhangela ikakhulu inkolo lezi ezi-smalls lemezesityawa sinazelela ukuthi zikhuliswa ukuthi abantu bakhona nxa bezinikela abayesabi ukudubeka abayesabi ukuzinikela impilo yakhe yonke yikho sibona ukuthi loba nje singakukhuthazi kungayisonto elungileyo kodwa iyananzelela ukuthi bakwanisa lokuthatha impilo yabo ngenxa yokuthi babekholwa entweni leyo abayikholwayo umuntu uyikholwa ngenhliziyo yakhe yonke mbona ngani isikristu sesakhipha kakhulu thina esikristwini ukuthi umuntu kumele abekezele loba edubeka njalo sesakhipha kakhulu ukuzinikela ngenhliziyo yomuntu yakhe yonke yikho sinanzelela ukuthi amakristu amaningi esihlangana nawo kathesi nxa sikhangela umbhalo lo upawula okhulumayo lapho ekhuluma labaseroma ngesikhathi lesekhuluma labo kwakuyisikhathi amakristu ayehlukuluzwa khona ngokukholwa kwabo abaningi ibandla lisaqalisa babethathwa betshiswa emlilweni abanye njalo bebotshelwa ezigodweni kukhulule izinja kumbe kukhulule izilwane ziba adabudabule ngakho kuba ngumkristu kutsho ukuthi kwakusitsho ukuthi wawusuzimisele lokufa ufela ukholo lwakho siyananzelela ukuthi uJesu uthi yena mina umuntu uthi yena nxa uJesu ekhuluma uthi umuntu ambona engumlandeli wakhe ngulo kwanisa ukuthatha isiphambano sakhe amlandeli nxa sikhangela yena uJesu ngokwakhe ecanda indlela yethu yesikristu simbona edubeka ezefika esibangeni sokuthi ebethelelwe esiphambanweni alahlekelwe impilo yakhe kutsho ukuthi wayezimisele ekholwa-ke yena ukuthi lolu hambo uNkulunkulu ayembekele lona luhambo luqakatheke kakhulu njalo yena akholakile ukuthi wayengayisabela ukuthi le mpilo yakhe angayilahlekela wayengayisabi ukudubeka watshaywa wenziwa izinto eziningi-ningi loba nje nxa sisiya phambili sikhangela upawulu ekhuluma kwabasephilippians esithi yena esenza konke lokhu wayevele ujesu khonapho engunkulunkulu kodwa kazange akwesabe ukuba unkulunkulu kwakhe wakuhlubula wathatha-ke isimbatho sesisebenzi ngakho abazalwane abaningi kumele sifunde ukuba lesineke phakathi laphakathi kokudubeka isineke siletha ithemba siyaletha ithemba lokuthi unkulunkulu uyasithanda unkulunkulu njalo uyakwanisa ukuthi asiphumelelise entweni esiyithembayo abantu abaningi abalasineke yikho sifumana intombazana umuntu esehlule ukuqeda isikolo ngenxa yokuthi kalasineke sokumelela ukuthi azathathwe achade kakuhle ugcine sezithwala ehlule ukuqeda isikolo siyabona abanye abantu abangalasineke sokuthi umuntu alungise impilo yakhe anothe kakuhle agcine etshontsha agcine sesiye ejele ngoba abantu abaselasineke
kwigqibe mfundisi
niyabonga kakhulu namhlanje siyathandazela isineke negama likajesu sithandaza ukuba lalabo abagulayo lalabo abangezwa kuhle unkulunkulu aliphikise libe lesineke lokholo lokuba unkulunkulu uzalisilisa ngegama likajesu sithandazela abancane intanga ama-youth ethu sibabeka ezandleni zikajesu ngegama lakhe namhlanje lilamandla ukuba uzabanika isineke sokumelela izinto eziningi bakhuliswe nguye bakhuliswe elizwini lakhe ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama nguNtungameli Nkomo
siyabonga Ntungameli Jays Marabini esithi Ntombenhle usiqhubela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.